ngibona ngathi kuhle kakhulu ukuthi abantu nxa bengabe belesifiso sokuthi bathole lawo majekiseni la njalo esenza umsebenzi omkhulu ukuthi abantu bawathole. Ngibona ngathi kuyinto enhle ngoba lokho kunikeza ithuba lalabo abalesifiso sokuthi bawathathe lawo majekiseni nxa kuyukuthi ayavikela umkhuhlane, ngoba sibonile ukuthi lolu bhubhane luthathe imphefumulo eminingi kakhulu. Njalo ngiyeke sikujabulele ukubona lo mkhuhlane suphenduka futhi sesibuya sisiyahlala ezindlini esingasakwazi ukuya ngaphandle labantwana bengasafundi. Lokho kuyenza ukuthi silahlekelwe ngumnotho omningi kakhulu, kanti ke abantwana balahlekelwa isikhathi esiningi sokuthi bake bathathe isikhathi beqhubeka ngezifundo zabo, ngoba kuqakathekile ukuthi abantwana bafunde ukuze kusasa babe ngabantwana abalolwazi njalo leziphiwo ezandleni zokuthi benze imisebenzi etshiyetshiyeneyo.
Uthe uBiden abantu bengaqhubeka besiphethe kuhle besenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane wehle mpela mhlawumbe bengavunyelwa ukuhlangana ngelanga likazibuse. Kodwa ubona buqhubeka yini lobu buvelo, ngoba sibona kwezinye izabelo ezifana lakhona ngapho eTexas abantu kabasaphoqwa ukuthi bagqoke amamaski.
Msakazi, okokuqala ngiyambonga kakhulu uMongameli uMnumzane uBideni ukukhuthaza abantu ukuthi baqhubeke beqhelelana njalo baqhubeke begqoka ama-mask. Noma nje sibona ukuthi amanani omkhuhlane we-COVID-19 ayehla, kakutsho ukuthi umkhuhlane usuhambile. Umkhuhlane usasekhona. Mhlawumbe le mzamo ebesiyenza yokuqhelelana ukuthi sigqoka ama-mask yiyo ebangele ukuthi umkhuhlane wehle, ngoba abantu besebelokwesaba bebona abantu mpela bebhubha. Ngakho ngibona ngathi wenza kahle uMnumzane lapha mpela nxa ekhuthaza abantu ukuthi baqhubeke besenza lokho kade kuxwayiswa ngesikhathi lapha sile lockdown. Kanti ke ngibona ngathi futhi ububelo lobo sesibunikezwa ukuthi abantu bangakhululeka ukuthi mhlawumbe bavule amabhizinisi, njengoba kuyeza phela ilanga lenkululeko ukuthi abantu bazovunyelwa ukuthi bahlangane kukholiswe njengenjwayelo eminyaka edlileyo. Ngibona kuyinto enhle, kodwa lokhu ngibona ngathi kusangenzeka futhi ukuthi kubuye kuvalwe futhi, ngoba sibona abanye lapha sebehle bagijima bathi hayi ungasagqoka imaski. Ngibona ngathi asonto enhleleyo.